thina lokhu osokwenzakala elizweni sivele asisayesabi lutho ngoba sesibeke kakhulu silokho sihlutshwa ngabantu laba. So thina vele asisayithuki even abantu sevele sebezondile sesithi kungcono lihleli sibulale. Asisayesabi umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi. Ende bona bazama ukuthi khona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano. Kasiyekeli kabatshaye kababulale kodwa asiyekeli. UNkulunkulu nguye ozakwazi ukuthi khona abantu eZimbabwe bazakhululwa njani. Kodwa thina ngenyama yethu siyabe silokho sisenza khonokho.
Manje impilo yabakhokheli ke aliyesabeli ukuthi engxe ingagcina isengozini.
Iveli isengozini kudala. Lathi sikhuluma sisenze nje sikhokhela ama-provinces. Abanye bakhokhela ama-locusen, ama-districts. Mina ngu-deputy organizer we-Harare province. Asiyesabi lutho. Asiyekeli futhi ukuyenza umsebenzi wethu esifuze siwuyenze. Abantu nxa besenza into engasiyo elizweni, kufuze sikhulume sibatshele ukuthi khona into eliyenzayo kayisiyo. Hayi khona ukuthi khona basithulise ngoba bayadubula abantu. Bazadubula, badubule, basiqede. Kodwa asiyekeli. And impilo yethu ibivele isengozini kususela kudala. Sesitshaywe ngamamboma. Amamboma sewubona ukuthi khona abantu laba vele seziyisikhokhokho, abasayesaba imboma ngoba sebasitshaya kakhulu sezizayo. Sazi ubuhlungu ekuqaleni, kathesi sivele asizwa. Ma uhlala nabantwana endlini umbe lomfazi uhlala umtshaya kokuphela every day, uthiwa vele ngesezwa ukuthi lokuyukuthi uyenzani. Yikho libona sebeyesebenzisa imbhobho kathesi ukuthi bafuna ukubulala abantu ngembhobho. So imbhobho esasiyesaba kudala, bangatshayele emoyeni sibaluleke seziyokuba sesele. Kathesi wangatshaya umbhobho siyahlala phansi. Vele asayesabi lutho ngoba sesidubeke kakhulu.